So we see.
Bagini langa lezo ebulini ya kotshameza ngokulahlekelwa.
So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 eya Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 zibandlela 2017 umnyaka omusha sha sibili igama ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
bakithi langa lezo ebulini yakotshameza ngokulahlekelwa ngubaba lina senzakala futhi njalo siwuqala komnyaka abantu besajabulele ukubuya komnyaka omusha nambi iqhawela lisuka libaleka yekela ngithi kona sikhala labo abakotshameza.
Owake waba ngusiba lukhulu wesigaba seMashonaland West umnumzana Peter Chanetsa kasekho.
Sihlakalo lesi sikamnangaveso ukuthi ube natha ngenkomisho ebhalwe e-Amtsport. Angazi ukuthi umnangavu uyisuku lesinjani. Ukhangani kalabo abantu abasekuseleni kwakhe abangabe bemonisa ngoba izinto ezinjengalezi ngesimo asebekiso lesikhathi esebehambile, asebesihambile exabana, asozitofanise na uyazenza.
Umfanekiso kamnumzana Emerson Mnangagwa umsekeli kamongameli enatha ngenkomitsho ebhalwe ukuthi I am the boss kumbe yimi ungqongqotshi sekucunule amalunga ezanu-PF akucele le-G40. Kwezemidlalo aqhubekela phambili amalungiselelo eqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors awe AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owake waba ngusiba lukhulu wesigaba seMashonaland West umnumzana Peter Chanetsa kasekho. UChanetsa ubhubhe namhla ekuseni esibhedlela seParirenyatwa ebulawa ngumkhuhlane ongaqanjwanga lapho kade eselatshwa khona kusukela mhla ka-23 Lwezi. Isigaba sebandla lezanu PF seMashonaland West sibikwa sivumelane ukuba umuyi aphiwe isicoco seqhawe lesizwe iNational Hero okuza kwenza ukuba nxa idalele Politburo livumile uzabekwa emathumneni awe Heroes Acre eHarare. UChanetsa waba lodumo ngemva kokulobelana isivumelwano lenkampani yakwele Namibia ukuthi ithengisele ilizwe inhlanzi ezithiwa ngama-mackerel ngemali ephansi. Kodwa wonalo umnyaka uChanetsa ugwetshelwe ukuhlala esitokisini ngemva kokwehluleka ukubhadala isikwelede sebhanga le-CBZ esingamadola zinkulungwane ezifika phose amajumi amabili i-$20,000 kodwa wavumelana lebhanga leli ukuba uzabhadala kancane kancane okwenza engavalelwa ejele. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, okokuqala yekela ngithi bakithi langa lezo ebulini yakotshameza ngokulahlekelwa ngubaba lina umthunzi owakotshameza senzakala futhi njalo siwuqala komnyaka abantu besajabulele ukubuya komnyaka omusha nambi iqhawela lisuka libaleka yekela ngithi kona sikhala labo abakotshameza sikhala labo abemashonaland west province esikhathini lesinzima kangako. Bese ngiqhubeka-ke ngithithi mina nxa indaba enje ithe yasehlela into evamileyo ukubana i-province lapho okuvela khona umuyi iyahlala phansi iyabiza ukuthiwa yi-coordinating committee behlale phansi andibana bevumelane ukubana bamcelela sithi isicoco ukuphatha i-hierarchy ephezulu ngoba siyazi bakhona abanye abambeswa isicoco soba yi-liberation war hero, abanye bayembeswe isicoco soba yi-provincial hero, abanye besebenikwa lesi esikhulu okuthiwa yi-national hero status. Kuphinde futhi ngathi nje kule isicoco umnikwa nje ukuthi khona state assisted funeral lapho ke state uhulumende ancedisa khona ukubana kubekwe lo muntu oyabethe wasishiya.
Ngokuzwa kwakho kukhanya uzaphiwa na isicoco sokuba liqhawe lesizwe njengoba sibona ungani bengumuntu kade edume kakhulu.
Ebedume kakhulu impela. Ngibona ngani leso sicoco angasithola sibili ngoba embalini yakhe kuyakhanya umana kusobantu bana into yonke okumele umuntu agcotshwe ngaso isicoco esinjalo laye ubaba uthandeka ebelakho.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF bekhuluma icingweni le studio 7 ekwobulawayo. Umfanekiso kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa enatha ngenkomitsho ebhalwe ukuthi I am the boss kumbe yimi umkhokheli usucunule amalunga ezanu PF akucele le G40 agoqela umnumzana Jonathan Moyo yena othi lokhu kuveza sobala ukuthi uMnangagwa ufuna isikhundla sikamongameli Robert Mugabe. Umoyo utshengise imfanekiso lo ekhasini lakhe lenkundla yeTwitter njalo uthi uqale wadindwa liphephandaba le-Daily News. Umfanekiso lo uMnangagwa wabonakala inatha ngenkomitsho le ehlezi esofeni ebobotheka elabantu ababili abagoqela ilunga lezanu PF elingusomabhizimusi umnumzana Energy Mutoli. Etafuleni phambi kwabo bekulamambodlela otshwala. Icele le-G40 lihlezi lidlephana lelisekela umnumzana Mnangagwa ele team Lacoste bebanga isikhundla sikamongameli Mugabe. Lanxa umongameli Mugabe eseke wakhuza kaningi ningi amacele akhanya engamlaleli ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Eqinisweni elikhona yena onguye okhokhelayo umgabe ngokwakhe wonke umuntu uyakubonisela idumela emasumpeni ngendlela yakho nokho kuzabangela ukuthi kuhlale kulokukhulumisana okungahambiyo ngoba abantu bonke bebanga isihlalo lesi abasikhangeleleyo. Bese kusiza isehlakalo lesi samnangagwa sokuthi ube natha ngenkomitsho ebhalwe I'm the boss. Angazi ukuthi uMnangagwa uyisukule esinjani. Ukhangani kalabo abantu abasekuseleni kwakhe abangabe bemonisa ngoba izinto ezinjengalezi ngesimo asebekiso lesikhathi asebehambile, asebesihambile bexabana, asozinto ufanele nga uyazenza. Kuyasitshengisa ukuthi yinkulumo ayenzayo. Yena ethatha inkomitsho naleyo enatha, ubekwazi ukuthi bakhona abazambona njalo impikitsho nalo uthathwa. Mhlawumbe kethwe ngoba yenetheka uthathwe ecabanga ukuthi inkulumo le yazama ukuyitsho izadluliselwa phambili kulaba abaxabana layo ababangisana layo engananzelela ukuthi ngezinye indlela kuyamdimaza kuyamphambanisela izinto eziningi ezenzakalayo ngoba ipolitics le esikhuluma ngayo.
Ubona abakaMnangagwa bathi yebo nguye inkosi nguye omele thathe isikhundla sikaMgabe ngobani abanye abangamphikisa obona labo befanele ukubana bangene kulesi sikhundla.
Eqinisweni elikhona okokuqala ukuthi ngendlela uMnangagwa abantu abamkhangela ngayo angimboni engawina ukhetho nga kungathiwa kube lokhetho lube fair and free. Angiboni uMnangagwa engaluwina lolo khetho vele ngakho kuphofula waziwa ngodlame waziwa ngobukhliwi umuntu waziwa ngodlame nongobukhliwi akuna muntu ongathi uyamthanda. Bese kusiza labo othi bangaba khona yini abangafuna nabo bangabe besikhangelele leso sihlalo baningi kuzana abantu abasikhangeleleyo leso sihlalo singakulibali ukuthi kukhona phana kunjana okasukhwele nabana bayasifuna lesi sihlalo osekeramayile abana bayasifuna lesiyana sihlalo ayisiwo bodwa baningi abantu abafuna isihlalo lesana kuzano and ngeqiniso likhona manje langendlela uMgabe into le aseyibambe ngayo siyakubona ukuthi ukubambe ngendlela yokuthi akunankunzi engabekwa ayikhethwanga ematholeni ithiwe njinjalo zisemahlangeni ukuthi zizozikhethela yona nxa le inkunzi endala esithe yakhothaba so ngendlela okwimi ngayo akusemahlangeni lakusasa kungavuka kungomunye.
Umoyo kasifuni yini lesi sikhundla kanye lo nkosikazi Grace Mugabe abangabantu abakuqembu le G40 iqembu elifanayo?
Hayi angiboni uGrace esifuna lesi sikhundla. Umoyo ayi ngingamkhambela amanga umfowethu angiboni esifuna lesi sikhundla. Ngoba sifuna ukulibala phela. Enye iproblem ekhona eZimbabwe, iproblem ye-tribalism ekhona khona phana kuZanu. Okunjengokuthi kuyinhlamba khona ngoba kuthuka abantu bemathebeleleni. Okunjengokuthi kuthiwe umuntu ovele emathebeleleni vele kangeke abuyise ilizwe laseZimbabwe. So even if esifuna isikhundla esinjalo umuntu ovela emathebeleleni ulengxaki yokuthi kulale i-tribalism abazasuka bamdlalele yona ubandlululo lolu inketha betshabi.
Alo-ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungamili we-Studio 7 ekwelebhilitane. Amazwe amaningi omhlaba asebenzisa imitshina yangalezi nsuku yamakhompyutha ukugubha imisebenzi ehlukeneyo. Kunjalo, lakunhlelo zokuqhuba ukhetho emazweni angomakhelwane aseqale ukusebenzisa uhlelo lokuvotwa lwangalezi nsuku olwe-biometric voting system kusetshenziswa inhlamvu zamehlo lokunye okunjalo. Njengoba ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende solusondela ngomnyaka ka-2018, abantu sebebuzana ukuthi kambe ngokonakala komumo omnotho lezombusazwe elizweni uhlelo lokuvota lolu olwe-biometric voting system luzafinyelelwa na lapho kusiyafika ukhetho luka-2018. UMike Hobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Hannibal Ndlovu oyingcwethi emsebenzini yemitshina yangalezi nsuku yamakhompyutha.
I-biometric voting system yimtshina esetshenziswa ukukhetha ama-leaders elizweni. Kusetshenziswa imunwe kumbe ilihlo ukuthi ukhethe, ukuthi ubonakale ukuthi nguphi umuntu onguye.
Ungabheka umphakathi wethu eZimbabwe njalo indaba zethu ezombusazwe. Ngombono wakho ungathi ithuba likhona na lokuthi i-biometric voting system ingasebenza eZimbabwe?
Akula thuba elingayenza ukuthi i-biometric system isebenze eZimbabwe ngoba kulezinto ezime endleleni yakho nokho. Singabone ukuthi amagetsi awakho ezindaweni eziningi ukuthi imitshina le ingasebenza ngamagetsi. Njalo futhi abathi kona yi-network ukuthi imitshina le ikhulume lalapho efanele ithole ama-votes khona. Ama-network angkhona akawasebenzi kahle. So ungathola ukuthi uzaba lezi ndawo lapho imitshina le izaba khona okufanele uvote khona ukungena amagetsi kube ungena network.
Ukuze sikwamukele le system ngomnyaka ozayo kuzobiza imali eningi na?
Kuzobiza imali eningi kakhulu. Imali leyo iyameli ibonakale futhi ukuthi ifundise labo abayakhetha ama-leaders ngoba abantu abaningi abayazi imitshina leyi abazake beyisebenzile njalo futhi kuzafunda befundise ukuthi beyisebenzise njani.
Uhulumeni angayitholi imali yangikhona ngubani ozofundisa abantu ukuthi bathole ulwazi lokusebenzisa lo mshini?
Kuyamele uhulumeni aqale afundise laba abafundisi bemitshina yena leyo khona bezahamba beyefundisa zakamizi zonke zeZimbabwe ukuthi imitshina leyo isebenza njani.
Yiziphi izinsuzo, ama-pros njalo ingozi zokusebenzisa le system?
Ama-pros angikhona yikuthi abantu abazakhetha yibo abantu abakhona, akufuze kube labantu abahlonywa abafaka abangekho bevota. Njalo futhi isikhathi sokuthi kuvalwe ama-votes sebancinelani.
Bakhona abantu abaningi na abayaziyo le system e-biometric voting system?
Ngokwazi kwami abantu abaningi abayazi imitshina le, abantu abaningi abayizwisisi le nto.
Alo-ke ngumnumzana Hannibal Ndlovu ingcwethi emsebenzini wamakhompyutha we-IT uxoxele Studio 7 ecingweni eseHarare. Ukuze lifunde kabanzi mayelana ngalesi sihloko hambani kukhasi lethu le www.voaindebele.com. Izakhamizi zekhezi esigabeni seMatabeleland South ezedlula amathumi amabili ezathathelwa amasimu zadilizelwa le mizi nguhulumende esebenzelana lenkampani yamafutha ye-Track Oil zibhekane lendlala lonyaka ngoba zingayenelisanga ukulima. Lezi zakhamizi zisola inkokheli zomdabu zisithi kazizange zizihluphe ukuzobona ubunzima ezibhekane labo. Okunenga sikuzweni kunomphumelelo moyo esiphalo ludaba ngokugcweleyo esekhezi.
lezulu liyana phose nsuku zonke eZimbabwe jikelele kodwa ezinye imuli ezingamachumi amabili lane ezekezi zizidla izibindi ukuba zizaphila njani nanko imizi kunye namasimu kuthethwe nguhulumende zingalimanga kuthi izifuyo sezintula leganga imuli eziningi zekezi zidangele zingene umnyaka ka-2017 zilokudana okuphezulu abanye babopha inkabi besiyalima bona bagebisa amakhanda besehlisa inyembezi ngoba indlala isibhonga emoyeni yabo unkosikazi Sibongile Ncube esinye salezi zakhamizi uthi ulokudana okukhulu akazi ukuba abantwana useyababhadalela ngani esikolo
ngendlela ukuthi besilima sizuze konke amakhabe namakhomane sithengise sibhadalele abantwana so asisela ukuthi sibhadalele abantwana ma singathi siyakhuluma kumthetho siyabotshwa
esinye njalo isakhamuzi umnumzana Memba Ndlovu ukhala ngokuthi uma besola ngokubehleleyo bayabotshwa njalo inkokheli zomdabu ziyababalekela
lohlupho lokuthathelwa amasimu lamadlelo nxa sisithi siyakhuluma siyabotshwa nxa usithi ukhuluma labo sobhuku osobhuku kabalaleli nabo bavele bazithulele ngendlela zokuthi vele bona yibo futhi abathengisayo lowo mhlabathi futhi owethu
unkosikazi Rebecca Songo yena uthi wathathelwa amadlelo laye esola inkokheli zomdabu
sisebuzimeni singenile entilongweni asibabona ngaphasi kwethu osobhuku abazange basitshele ngendaba yokubana amasimu asethathwa so ngilesimanga kakhulu ukuthi pho sizaphila njani njalo sizachiya mbali bani emhlabeni sesizamile imizamo yonke abendulo kasibabone abanjengabochifu
ethi abatholanga nhlawulo empahleni zabo ezadilizwa nguhulumende
imizi ibhidliziwe akulasizo akula compensation baza kwakhangani bona abantu izifuyo zethu azisela madlelo besinomganga uchithekile isigavetha sifukulile izihlahla zethu zidilikile imvelo yethu kayisekho
izakhamizi zekezi ziphakathi kobunzima njalo udaba lwabo lusemthethwandaba lokuvinjwa ukutshengiselwa zisola uhulumende ngokuzithathela umhlaba izakhamizi lezi zikhangelele ukukhweza udaba lwazo kudalela phezulu zisola indlela abaphathwa ngayo njalo ezansi emandebeleni udaba lwabo lube ngolwesithathu olungena edale lokuthathelwa umhlabathi nguhulumende kumbe izisebenzi zikahulumende ngomnyaka odlule Ngimele iStudio 7 yisekezi ngingunompumelelo moyo.
Ukuhlelo lo live talk lamhla sixoxa ngesimo somnotho welizwe. Kambe kuzakuba lobubelo nalo nyaka kwezomnotho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama wele Melika uthi uza kwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo wokuvalelisa umbuso ngeviki ezayo echasisa ngombuso wakhe lombono wakhe ngelakusasa leMelika phansi kombuso kosemele ukuthatha isikhundla sakhe umnumzana Donald Trump mhlaka 20 kuyona le inyanga. Kulabantu abayisikhombisa ababuleweyo kwalimala kakubi abalichumi lasikhombisa ekudubukeni kwamabhomba amabili abethiywe ezimoteni duzane lesigodlo seSomalia iMogadishu. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezempilakahle Ingcweti kwezempila kahle zithi ubunzima obubhekane labantu ngomnyaka ka-2016 kwezempila kahle izibhedlela ziswela ukudingakalayo okufana lemithi. Uhulumende eqhubeka engavumeli uqatshwa kwezisebenzi kulolu hlangothi esithi akalamali ngokunye okuphazamise ukuqutshwa kumsebenzi kulolu hlangothi lonyaka njalo kungelazibonelo zokuthi lesimo sizaguquka ngomnyaka wonalo oka-2017. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kungalesi sizathu uhulumende athi usekubone kufanele kubunjwe isikhwama sokubuthanisa imali ezosiza uzulu wezempila kahle eye-National Health Fund. Ngesikhathi esethula obekuphezu kokuhlelwa kwemali kahulumende i-budget ka-2017, umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uchasise kabanzi ukuba kuzosebenza kanjani lokho. Ethi le izoba imali ezobuthaniswa njengomthelo wamasenti amahlanu kudola linye obanjelwa umuntu lapho ethenga isikhathi sokukhuluma kumakhalekhukhwini i-airtime. Lokhu kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempila kahle luqhubeka luswela imali yokusebenzisa osekubangele ukudubeka kwabantukazane abanganelisi ukuyadinga usizo kwezinye izibhedlela ezisebenza zizimele ngoba ezikahulumende zingelakho okudingakalayo. Umgcini sihlalo wekomidi yedale lephalamende ekhangela ezempila kahle uDr. Ruth Labode uthi kulinyathelo elincomekayo eselithathwa nguhulumende.
Mina i-health fund levy ngiyayemukela. Ngiyakwazi ukuthi kusokuzangezelela ubunzima ebantwini. Nxa uthena i-5 cents lana, umuntu uyabe vele ethembe ukuthi uyajusa ngedola. So izaba into enkulu, but into engiyithembileyo ukuthena ekucineni abantu bazathola imithi esibhedlela. Especially imali le ingasiwa ekuthengeni imithi yezibhedlela, kuzalungisa indaba.
Ethi leli nyathelo lizosiza izibhedlela ukuthi zisebenze ngendlela eqondileyo.
Asithini kusebenza abantu abayi 7 million bathenga ama airtime ngedola kanye ngelanga, uyabusudonsa imali eningi kakhulu lapho. Imali enganceda isibhedlela, especially ama central hospitals lama provincial hospitals adevele swela ama district ngono ngoba kuthemba amadoni.
Kodwa usenator weMathebeleland North unkosikazi Sibusisiwe Buda Masara uthi sizoyicela isivuthiwe engamthembi lo hulumende weZANU PF njengoba ziziningi inhlelo asethe wazisungula okubalisa olokutholisa uzulu wemaphandleni amandla kagesi angakaziqedi.
Kakhuluma ngezinto ezibamba kakhulu isisu, izikhwama zethu ngoba sithwele nzima kakhulu khonoko nje, but phela kathe sanithi bona sikhuluma nge-energy le, the new system entoshiseyinle kuze ni-Zimbabwe Electricity Distribution Company, sihlehluleka ukubhadala imazi okuthi silashwe ezibhedlela.
Umnyaka ka-2016 ubone uqonga kwenani labahlaselwe yimikhuhlane yesihudo okufana le-typhoid kanye le-cholera. Ingcweti kwezempila kahle zithi okwethusayo yikuba lokhu liqhubekela phambili udubo lwemikhuhlane yesihudo ikakhulu edolobheni le-Harare kungekho okwenziwayo ukulungisisa imbangela. Umqondisi wohlangothi lwezokwenqatshelwa kokuqhamuka kwemikhuhlane kugatsha lwezempila kahle uDr. Portia Manangazira uthi le ngenye yemikhuhlane engenqabeleka nxa imali ikhona eneleyo.
At least the joy of it is not the whole country is at risk of cholera. We have
okujabulisayo yikuba kungasize lonke lapho otholakala khona nendawo ezivele zisazakala. Kuqoka ke ukuba uzwa kulezo ndawo athathise ulwazi lokuba okumele akwenze kuzingela kulomkhuhlane.
UDr. Madangazira ethi zike zaba khona izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera ekuqaliseni komnyaka ngozibandlela lonhlolanja endaweni zeChiredzi. Kuthi emwenezi bekungesifanayo uqhamuka kokuphela lomkhuhlane wesihudo sekholera. Kungalesi sizathoke uDr. Madangazira ethi kumele kudingwe indlela zokuvikela uzulu kulomkhuhlane, kakhulukazi kulezo ndawo lapho wande ukuqhamuka khona ilizwe lonke. Abezempila kahle bathi luke lwaqhubeka udubo lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo ebantwaneni abaleminyaka ephansi kwemihlanu, kodwa bethi kube lenguquko ngalomkhuhlane ebantwaneni abaleminyaka engaphansi kwemibili ngemva kokunikwa umuthi wokubavikela owe-rotavirus. Abezempila kahle laba bethi kumele zilungisiswe imbangela zemikhuhlane yesihudo okunjengokutholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo. Bathi bezindutshwana izehlakalo zemikhuhlane etholakala ivelela kuzifuyo loba inyamazana zendle ezifana lobhova loba i-anthrax. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Akwezemidlalo aqhubekela phambili amalungiselelo eqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors womncintiswano weAFCON ngemva kokuya kukhefu kwabadlali benanza umnyaka omutsha. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa uXolisani Gwesela uthe iningi labadlali beqembu lesizwe sebethe gwaqa esigodlweni ukuze qhubekela phambili ngamalungiselelo abo akuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu yezwekazi lase-Afrika yona ezaqhutshelwa elizweni lase-Gabon.
Amalungiselelo ahamba kuhle sibili waqhuba kuhle abafana bonke sesilabo kukhemp abebangangena kukhempu ngukamabhiliyadi lo Melgilson kodwa sibakhangelele njengani ikhempu igqalise namhla njalo abebeke baphumula izolo
lomnyaka omutsha. UGwesela uqhubekele phambili wathi iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukuphakama lilubhekise kwele Cameroon mhlazi-9. Iqembu lamaWarriors likhangelelwe ukudlala umdlalo wokuzwana amandla leqembu leCameroon mhlazi-10 kunyanga kaZibandlela phambilini ukudlulela kwele Gabon mhlazi-12. Ekhuluma phezu kwemibiko ethi abadlali beqembu lesizwe bafuna imali ethe xaxa engakhama inhlanganiso yeZifa, uGwesela uthe ubudlelwano babo labadlali busesimeni esihle.
Indaba imali yasandisi nje ukuthi sizixoxe uzule sizwa zindaba zethu labafana bethu siyalesi ukuthi sabe sixoxa labo sibone ukuthi ongaba kuhle kuphi kibo okuhle kwaso siyenze kuphi asoze silitshele ukuthi bavume malini sizakani kamalini hatshi asoze senze njalo kodwa engakutshela uzulu ukuthi konke kuhamba kuhle siyakhulumela nabafana bethu yonke ihlangene kuhle silungisele ukuya eGabon.
Iqembu leZimbabwe likusibaya sikagroup B ndawonye lamaqembu abalisa eleSenegal, ele-Algeria kanye lele-Tunisia. Abafana bakaCalisto Pasua bazadlala umdlalo wabo wokuqala ngesonto mhlazili-15 njalo bazanqikelana lele-Algeria ngehola lesithupha enkundleni yeStade de Franceville. Umdlalo wesibili wesibaya sikagroup B uza kuba phakathi kweqembu leSenegal lele-Tunisia ngehola lethuba-2. Umncintiswano weTotal AFCON 2017 wona uyabe uqale ngomgqibelo mhlazili-14 lapho iqembu elimela ilizwe liqoqa imidlalo eleGabon elizadlala khona leleGuinea-Bissau ukuthi eleBurkina Faso elizadibana leleCameroon. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyathanda ke ukuthi lisazise elingaba lilakho lisithumeleke i-email kumbe i-text message njengalabo abakhona abasilobeleyo lamhlanje owakuqala yena enguNqobani Ndlovu othi yena sakubona msakazi ophethe uhlelo njengamanje ngicela ukufisela laba abalandelayo umnyaka omutsha umama ongizalayo uNanqobani ubaba ongizalayo uSanqobani abanawo ami bonke lezakhamizi zonke zesakhile ngithi happy new year ngicela ubadlalele ingoma yetukuye ethi siyayithandaza inkosi ngithi abajayive bonke ephelandaba sakhile vikinduku damu lamacingo ngiyabona ngilibale kahle igama lakho ngudamu lo damu locingo. Hayi siyabonga kakhulu isikhathi sesingasavumi kodwa ke siza kudingela ke ingoma yakho siqhunse. Lani ke balaleli lilalo ithuba lokubana lisithumele i-text message kunombolo ezithi 0024650318. Okwamanje ke ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Owake wabanga usiba lukhulu wesigaba seMashonaland West, umnumzana Peter Janetsa akasekho. Umfanekiso kamnumzana Emerson Mnangagwa enatha ngenkomitsho ebhalwe ukuthi I'm the boss, sucunule amalunga eZANU-PF, acatshangela ukuthi awucele le-G40. Kwezemidlalo aqhubekela phambili amalungiselelo eqembu elimela ilizwe emdlaleni wenguqu elama-Warriors elungiselela ke imidlalo ye-AFCON. lingakhohlwa ke usithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, sengilithiya kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.